ababojiwela ababaqoqela izalukazi lamaxhegu ontangane labomama bakade belengane ezimunyayo omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obotshwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami mina kakhulu ngumuntu wamaphilisi, ngisuke ngashiya amaphilisi sengiletudeyisi onganathi amaphilisi otshengisa ukuthi sukuyikufa kwami sendikolithile amaphilisi.
Uphinde wathi nxa bengasuswa kulindawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka siyena sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siye emthethweni, kodwa umthetho yiwesu siphatha ku kunje khathesi omama bonke khonapha abanye bale 3 days akulamanzi okugesi, akulamanzi okunatha, akulakula.
Umnumzana Edfield Moyo uthi uzalelwe eNyandeni njalo wakhulela khona, ngakho-ke akula lapho angaqonda khona xa engasuswa ngamandla kule ndawo.
Sasizwa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto, bebesibhala singabantu abakhona, and thina esangena ekuqaleni sasiphiwe la makhadi e-counseling. Khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasawatheli, but lamhla unithwela ikhadi ngapha kumele ukuthi ulungisele ukuthi kutheli, siphindisile kuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mgala othi umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
ENyandeni ngihlale ngo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsini Nkalalelo Sibanda. Then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo receptionist officer lo councilor uChadimani ukuthi besicela ukuthi basinikeze indawo yokuhlala, basebesiphegela indawo yokuhlala ukuthi okathe singancengisa la duzane labazali bethu. Thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya, nobaba nomama ushonele khwapha bangcwatshwa khonaphana. So lami bengingafisa ukuthi ngingaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa eNyandeni wakhulela khona uthi yena wathayelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala lami ukwakha, kodwa mina ngangisile ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifakwa mbani isandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlaliswe ungekho emthethweni emaplazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zeNyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa izakhamizi zeNyandeni ezibotshwe zasiwe emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasingo, Manikaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaqotshwa emapulazini la njalo abanye babo babelwela umhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kulokhu baxotshela iganga. Nimele umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda ngu Albert Ncube.